umhlangano lo ukhutshelwe eJohannesburg njalo ubize inhlanganiso ebona ukuthuthukiswa kwamabhizinisi ezizalwane zezwekazi le-Africa e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazabhidulwa kwele South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukahlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizinisi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzabaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhanda kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye namabhizimusi abafuna ukuyaziphilisa ngawo, afana nokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota nokunye okuthiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulumhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso yezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe, eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhwicamfundo Danisa Baloyi, naye okhulume kulumhlangano, uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me it's something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho ejeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthuleze Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezikuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba ma bengenamsebenzi bengelanto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Ngesiqanamandla sogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona laye kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa umnumzana Qabotho Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi sathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-aplayela i-waiver wenza kanje, nxa waphumbe i-work waiver kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulo mhlangano. Belesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuswa Khumalo.